linga lichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa wajabi bango odabuka ePlumtree sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
angibonge babukhani
ye ungasikela ukuthi uthini wena ngodaba lo
kuyinto eqakathekileyo kakhulu mhlawumbe na ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobho lenotha kobulawayo kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni kulabantu abafana labantu besivenda kulabantu abafana lamatonga ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved bazizwe beyi-part of idorobho lakobulawayo okulidolobho elakhandwa ngabantu abaningi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labochibundule amabala afana labomadabhane amabala afana labohamuye nazwa khonaphana kobulawayo khonaphana kuqakathekile kakhulu konkwa
ye manje njengoba sekwenzakele ubona ungani abantu abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni
mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engathintekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo so kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imvali yayo ukuthi ikhona kobulawayo yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ecounsilini akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amabizo aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube kuthi nguJoshua Nkomo kuphela kathi baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana kobulawayo so akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi kobulawayo
nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo ubona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khona phana babe bekhona abantu besinambiya babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esindebele ubona ngani kungaba kuhamba njani
into kakhulu babugande eluhlupho yokuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yiko kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa so kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana ube uthiwa iChibundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uChibundule ahamba ngayo esuka kobulawayo esiye ePlumtree so kuqakathekile ukuthi izenzane ndlela zitintshe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobho afana le-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100 percent isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi isika sesikhalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo esifana labo okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokalo ukuthi akwenziwe kube khona kube lokho
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
Loke ngumnumzana Difa wajaphi Bhango odabuka ePlumtree. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.